Unqobe okhulume lokhu edayile eParliament eHarare namuhla ngesikhathi sethula umbiko wakhe oqakathekileyo wokuhlolisisa ezomnotho owe-Midterm Policy Review Statement. Uthe eleZimbabwe lingeke lathuthuka ngemfanelo uma kungasetshenziswa ngemfanelo iziki.
Amakhampani xa ebhadala i-tax kabhadale this half the tax in ziki. Abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente kababhadale njalo futhi ngamaziki. Ngabe bhadala ama-presenti presumptive taxes kababhadale futhi ngamaziki. Sikufakulela ukuthi khona kupromote kukhulise kusetshenziswa kwemali yethu.
Ukubeke sobala ukuthi kumele kuguqulwe imithetho efana lowe-presumptive kanye le-corporate taxes ukwenzela ukuba kuthuthukise umnotho welizwe ukuze ugxile emalini yeziki. Uthe kule mthetho eminingi okumele iguqulwe ukwenzela ukuba isifiso zikahulumende zifezeke. Lokhu kugoqela ukubumba umthetho we-customs duty ozalawula ukuthwalwa kwamafutha epetulo, igwayi elihotshwa kusetshenziswa imitshina lokunye. Uncube uphinde wathi kuzamele ususwe umthelo we-value added tax kuntengo yembuzi, izimvu, inkukhu lewotshi.
I propose to exempt live cattle, pigs, goats, sheep and bovine semen from VAT. Furthermore, I propose to exempt poultry meat and carpenter from VAT.
Ngaphandle kwalokho uthe kumele kulungiswe imithetho ezavimba ubukhohlakalo eZimbabwe. Uze uqhubekele phambili esithi kunokuphumelela okukhulu elizweni okubangelwa indlela zokuqiniswa umnotho ezabekwa nguhulumende.
Umnotho wethu uyakhula sibili ngoba ngananzelela those siwehlisile i-GDP growth ayifaka ku-2%. Like 2% asonto encane kuyasetshenzwa ngoba ngendlela lesilayo ukuthi sibe ne-2% growth akusetshenziwa. So sibona ngayo umnotho wethu uyathuthuka nanti sikhona lapha ku-parliament khangela imigwaqo eyakhiwayo kuluhlaza lapha angiyanayiwithi la uyazibonela.
Uthe kukhanya kule nguquko kwezentengo yempahla etshiyeneyo loba ilizwe lidonsa nzima ekutholeni imali yokuqhuba inhlelo ezitshiyeneyo. Uthe kufunakala ama-billion pounds ayisithupha 5.6 billion zik ukuze kubhadalwe inhlelo zikahulumende. Kusenjalo ukubeke sobala ukuba umnotho welizwe ukhangelele ukuthi lo nyaka uzathuthuka kancane kulanyakenye ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Uthe kulamanye amabhizimusi agoqela ukwenjiwa kwemgodi ezokuthwala kwempahla lokunye okumele kufakwe kumthetho we-Indigenization and Economic Empowerment Act. Uncube uthe lokhu kuzakwenza abadabuka eZimbabwe bengene ngobuningi kumabhizimusi la. Esanda kugqiba umbiko wakhe kuhle waxokozela edayela ePhalamende abaphikisayo besithi kumele kuhlolisiswe okwethulwe nguNcube namuhla, kodwa abakubandla elibusayo bekwala lokhu. Omunye wabazondiswe ngokwethulwe nguNcube ngumnumzana Decent Bajila omele iluveve Makhandeni edayela ePhalamende.
Siyakwazi ukuthi njengokuba nejilo asoze sibone sokuthiwa i-passport si-applyelwa ngezigi, asoze sibone sokuthiwa wonke ama-tollgate asebhadalwa ngezigi, asoze sibone ezinye inhlelo eziningi zikahulumende zonke sokuthiwa sokubhadalwa ngezigi kuphela.
Kodwa ummeli wePhalamende umnumzana Joseph Chuma uthi uvumelana lamazi kaMthuli esithi uzakuzwa imbono kaZulu ngokukhulunywe nguNcube.
The minister is minister Sebile wazofaka ilozeni statements zakhe. Osho kukhona kanti ngibona sizohamba siyokuphawula sibubale sibuhluze njalo sithathe lesi sikhathi sokuna sibuyele ebantwini sizobabonisa into efakwe uminister lapha nxa abantu sebesitshelile.
UChuma uphinde wathi abaphikisayo kumele bebale okumunye ethwele ugwalo lukaNcube bengakakhulumi ngakho. Ezinye ingcitshi kwezomnotho zithi indlela zokuba kusetshenziswe amaziki zilungile, kodwa uhulumende kumele abone ukuba amaziki ayatholakala emuntwini wonke. Omunye wabo ngumnumzana Masimba Kuchera.
Siyabe simelele ukubona ukuthi uhulumende esenza njalo iziki liyabe litholakala yini, ngoba siyakwazi ukuthi khathesi kukhanya njengani iziki libuhlungu ukuthi umuntu alitholi. So uhulumende kumele njalo enze ukuthi iziki langkhona litholakale.
Uncube uphinde wathi eleZimbabwe linezikweleti ezifika 287.2 billion ZiG ezigoqela imali eyabolekwa kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton, ngimbendolozi Ndlovu.